abathathu laba ababalisa uFuluphedzani Mabidi, uLaila Muthukwa loTendai Jakatinda banqobe ngohlelo lwabo lokuphuma lezibane eziqondisa ukuhamba kwezimota ama-traffic lights asebenzisa amandla elanga le-battery lokulondoloza lawo mandla ngosuku lapho eliyabe lingachisi okwenelayo njengoba ilizwe libhekane lodubo lokusilela kwamandla kagetsi. Amantombazana la anqobe amanye amaqembu amathathu abakade bephiwe imisebenzi yokudla ingqondo besebenzisa imitshina yakulezi insuku. Elemelika liphakathi kokuhlomisa abasakhulayo beZimbabwe ukuba baqale ukukhwabitha imisebenzi yokusebenza kwemitshina yakulezi insuku ekuphumeni lamasu anceda umhlaba. Unkosazana Laila Muthukwa ngomunye wabakuleli qembu elinqobileyo uchaza kabanzi ngomsebenzi abawenzileyo wokuphuma lesibane sokuqondisa ukuhamba kwezimota emgwaqweni.
Sisolva iproblem yokuthi ama-robots nxa engasebenzi, sidinge indlela yokupha ama-robots ngendlela engasebenzi igesi. And since sesiwinile, number 1 sesiya Cape Town kunjeso and sithabile kuwangazi.
Unkosazana Nomalanga Ncube abathethe isicoco sesibili uthi bafunde okuningi nge-USA Zimbabwe Expo.
Ma sibe ngo-number 2 sijabulile ukuthi sikhulise sifike lapha sihlale labanye sithole experience and esitholileyo and kuyathabisa ukuthi sifundile kakhulu ngezinto esingazazi ngoba sifike lapha singakwazi lutho. Manje-ke sesithole into ethiwa yi-work experience manje yabona. So now sithabile ukuthi
uThabo Lezwe Mabanda ofundela ukuba ngumanjinela ekolitshini eleUniversity of Zimbabwe yena labanye bakhe bathethe isicoco sesithathu. Yena ke uchasisa ngomtshina abaphume lawo owazisa ngokuchitheka kwegas endlini.
Landi textbook carbon challenge for the year 2023 sinasilandi uyenzi gas safety, so sizabe sincedisa nge-safety of using ama-gas gas tanks endlini zabantu. So basically it's at household level, so sizabe silungisa i-gas leak detector yabe incedisa abantu ukuthi babekwazi nxa kule leak endlini yabo so that bakwazi appropriately and in time.
Ulebogang Sebata labanye bakhe bachaza ukusebenza kwamandla kagetsi le-generator emakhaya elizacitsha lokuzilayitha kungela muntu okwenzayo.
I-project yethu kwikhokhona senze umshina ozawutshintsha between amagetsi izesa kumbe i-generator ombisolo yawutshintsha khona la inesepwe kwikhokhona sekekwazi kokhona kuzatshintsha njani umuntu engalimali njani.
Ukusebenza kwemitshina yakulezi insuku kuqakathekile, yikho libona uhulumende weMelika esekela uhlelo lolu, kutsho ummeli we-USA oqondisa inhlelo kuleli unkosazana Mac Riggs. Abafundi abanqobe umncintiswano owezim USA Texpo 2023 bathole imivuzo ethile njalo bazadlulela phambili besiyancintisa kumncintiswano owe-South Africa Zimbabwe USA Texpo 2023 ngoncwabakazi kusukela mhla ka-14 kusiya ku-20. Abathathu laba bazaba lethuba lokuphatheka kuhlelo olwe-Cape Town Technology Imagine Program lapho abazathola imfundiso ejulileyo kwezemitshina yakule kulezi insuku ngokwethekelela amankampani ahlukeneyo lakuma college emfundo yaphezulu ukuze balolonge ulwazi abalalo lwemitshina yangalezi insuku olwe-technology. Uhulumende weMelika uthi uzahlala eqhuba ama-Texpo la ezweni ukuze izizalwane zaseZimbabwe lazo ziyenelise ukuphuma le mitshina yakulezi insuku baqale amabhizimusi abo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.